umdlalo omnandi kakhulu kakhulu ngabe eBrithani, bonke abantu bebegcwele bethokoze kakhulu njalo bahambele kuhle. Ungakhohlwa phela ukuthi ngokuqala ukuthi England iwine ngembekwa, ayizange iwine ngembekwa World Cup, siyadliwa kwaze kwaba kathathu emdlaleni le ama-penalty shootout.
Kuvele nje kukhanya ngazani England yona ibingani vele ayitshayi kuhle ibhola nxa sokubuya-ke ku-World Cup. Lo nyaka ubona ngazani izajova njani kodwa?
Lo nyaka ngendlela ukuthi-ke umanager wabo leyo umqeqeshi wabo Southgate uthethe abafana abancane bodwa eminyakeni kujwale ukuthatha-ke labangani bakhulile-ke sebebadala, kodwa yenithi hhayi mvunahambe labafana abancane abalambileyo. Ngakho abafana laba sebejengisele ukuthi balambile impela, badlale kahle kakhulu, ikakhulu bedlala e-Colombia-ke esingani-ke ilolu lwazi kakhulu-ke xa kubuya kule midlalo ye-World Cup.
Siyabona ukuthi kodwa bebengazani badonsa inyawo sebenxasa ukhangela i-Hurricane lapha, kungani bekungani kunzima, bekunganjani?
Ye, bese bekhathele. Ungakhohlwa ukubana-ke i-England-ke isidlale-ke isikhathi ingadlalanga, basukule insuku ezingathi isishiyagalolunye bekuyi-9 days bengadlalanga. Abanye laba-ke ba-practice ngathi ikuzilolonga belungisela umdlalo lo badlala ngemva kwe-England le e-Colombia, so ebenganiqinile kuhle.
Ye, sikhangeleke okulandelayo, i-Sweden izanqikilana le-England kuma-quarter finals la, ubona njani khona?
Ye, umdlalo okhangelelwa ngabantu abaningi ikakhulu-ke ungakhangela-ke ngapha-ke sibaya lapho ohlala khona England labo-Sweden, kungani kulula kwi-England ngoba-ke ingadlala kahle iyaze iyefika lokho esithi kuma-finals ingahlangananga lamaqembu la esithi-top 10, ihlangana nabo-Sweden ize iyefika kubo-final lapha, kulula kuyo. I-Sweden-ke i-team-ke ihlala-ke idlala le-England, hhayi abafana abaningi badlala khona baku-premiership nakumalo walisa lapha, kukhala ukuthi i-England izaqhubekela phambili, izanqoba.
Ye, nxa sikhangela njalo-ke kule Uruguay versus France kuzobuya i-Brazil versus i-Belgium, akutsho khonapho ukuthi ubona njani?
Umdlalo omkhulu sibilantana ngibabona ngani kuthiwa yi-final yakhona yi-Brazil-ke nayi-Belgium-ke ziqinile zombili, ngoba kade ezingakhangela kwaphana-ke ku-FIFA World Rankings i-Brazil layi i-Belgium ziyalandelana. Abanye abathi yi-final phakathi zombili lezi, kodwa kukhanya ngani abafana be-Belgium baliqinile lo nyaka-ke, mbona ngani i-Belgium izanqoka.
Uruguay
abafana be-France njalo ye kukakhulu-ke abafana be-France njalo bona bekhalele ne-Uruguay bathi i-Africa United, ngoba abantu abaningi labana-ke badabuka igazi labo ngele i-Africa. So abantu base-Africa abaningi ngapha ngase-Europe basikela iqembu le-France njalo sikhalo lizanqoba lalo.
Ye, kokugcina-ke Russia versus Croatia.
I-Russia insizwa ukubana-ke kunababukeli abaningi njalo idlala-ke ngekhaya i-Croatia layo ilobu uModric bakhala ukuthi yibo abazaqhubela phambili banqobe, kodwa-ke mbona ngani-ke ngalesi sikhathi i-Russia hhayi sisemaphethelweni njenge-host nation iyadliwa i-Croatia.
Kodwa-ke singathi-ke nxa usikhangela umdlalo wonke sibili, ungazani lo nyaka kuyahanjwa?
Lo nyaka kuyahanjwa ngoba amaqembu amakhulu o-Argentina, o-Germany, o-Spain bonke baphumile, okwenza ukuthi abantu abaningi bawujabulele emhlabeni wonke ejikelele ukubana-ke kakusela lokhu kuthiwa ngama-favorite kusela i-Brazil yodwa, ingaphumise i-Brazil yodwa kuthi bana linkezo izawona yini liqembu elingazake liwine okweminyaka inde. Ungakhohlwa kakhulu ukuthi-ke iqembu le-England lagcina ngo-1966 ukuyiwina, i-Uruguay angikhulumi kudaladala. So kuthi bona ngaphuma e-Brazil kuyaba le qembu elithi liyawina i-World Cup ngemva kweminyaka efika ama-40.